Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani zulukandaba. Bobonga umnumzana Tanonoka Wande obesiphake indaba zesishona ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukungahlaliseki kwebandla leZANU-PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubika sokufike kusibanga esikude.
Kuyakhangela izinto lokhu kuyabonakala akusiyonto emangalisayo akusiyonto futhi ethusayo ubana kutholakale imikela le ubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi.
Sokusele inyanga ezingedluli eziyisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli.
Iqembu elibusayo leZANU-PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa. Kulula ke eqenjini leZANU-PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa.
Ukunqoba ukwenze ibandla leSotho elibunjwe lumnyaka kupha ithemba amabandla ezombusazwe asacathulayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungahlaliseki kwebandla leZANU-PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubikwa sokufike kusibanga esikude. Ukomisari waleli bandla umnumzana Mike Bima utshele intatheli izindaba ngolwesihlanu ngaphambilini kokuqutshwa komhlangano wokhetho lwamalunga awe-Central Committee olwenziwe ngomgqibelo ukubana kuzalethwa abacwepheshi abazohlolisisa amanye amalunga ebandla leli acathangelwa ukuba alobudlelwano lamalunga ebandla eliphikisayo njalo bengabacuphi. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma osicubungula ezombusazwe njalo laye osandakhethwa ukuba lilunga leCentral Committee yebandla leZANU-PF.
Ibandla lethu eleZANU-PF libandla elikhulu kakhulu. Esikuthi ngesiNgisi it's a mass party, okutsho ukuthi kona igoqela abantu bonke nje kungakhathalekile ukubana umuntu uvela ku-background enjani. Ngakho ngaleso sizathu kulula ke kubana sibili sithole imvukuzane ezingangena phakathi kwethu zifune ukubana zisichithize. Kodwa phela njengebandla elibusayo njalo ibandla elivele lihlelekile silakho sibili khona ukuthi nasikunanzelele khona kwana sikucubungule ukuthi sivikele izinto ezinjalo ezingafuna ukwenzakala phakathi kwethu. Siyazi ubana sisuka esigabeni sokuthi bekunomongameli osowasishiya ubaba uMgabe sokungena ke umongameli ubaba uMnangagwa and kunjalo ke siyakwazi mhlobo lona bekulokhu kade sikuthi i-G14 Lacoste and siyakwazi ubana abanye besibebona kanti abona sebethethe into leyi kodwa kwasekusehlula okuzatsho ukuthi na vele labo abasoze bahlaliseke njalo abasoze bephonge ukujikela izikhali phansi kuze hala lokhu kufuna ubonwa indlela ezingenziwa ngazo ukubana into le ingahambi kuhle ingasebenzi kuhle. Kodwa-ke njengebandla elibusayo siyazi ubana hhayi kuyakhangelwa izinto lokhu kuyabonakala akusiyonto emangalisayo akusiyonto futhi ethusayo ukubana kutholakale imikela le ukubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenza engathi sihamba labo bona bengahambi lathi kodwa into esalayo ukuthi kona we have got i-system in place ukuthi kona sizababona sibachaye ngoba iparty yethu is very supreme njalo iyaphambili ngamandla nangamandla. Akula muntu ozayivimbela ozama ukuma phambi kwayo ufana nomuntu oma phambi kwesitimela nxa sibuya. Konke sonke siyakwazi ubana kwini owenzakalayo nxa ungenza into enjalo.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF osandakhethwa ukuba kudale le Central Committee ubeqoqa ecingweni lo Gaina Gumede Saidi esecingweni ekobulawayo. Ugaina ubuye waxoxa njalo lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iyangenela ibekile amaqanda kulawo mabandla isenzela ukuthi angahlaliseki ahlale ecwabana amanyazelo abuildike amanye baze behlukane abanye besiyale abanye besiyale. Isibonileke ukuthi khonke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola. Okwaboke kubi ngokuthi nxa bethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka. Sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangothi oluthize bagcona abakuhlangothi loluya olungale. Lalo uhlangothi loluya olungale kuzakhomba imini kulaba bangapha. Yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphikisayo batenza lokhu lalokhu. Kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani. Kabezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla lezanu PF kancane kancane uthisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo. Siyabezwa labanye bekhuluma kula inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besole ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli wezanu PF futhi usehlulekile. Ngako ukuze bavale ukwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo. Abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo. Bona bodwa bayalwa kubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo. Le Congress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani. Abanye basekela loyana ababoni ngaso linye entweni le. Ngakho bakhona okumele basuswe yilaba abathi balamandla ngenxa yokuthi kabavumelani labo. Angiwuboni umqondo lo uthi yasebenza. Izanu PF kayizehlulekele, kayivume ukuthi ehlulekile, ingagcina amabandla aphikisayo. Umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo izanu PF ngokwayo. Sokubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Sokusele inyanga ezingedlule ezisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli. Udlakela lwezombusazwe lubikwa lalo soluqalile ikakhulu lubhekiswe kuntatheli zindaba. Ngesonto intatheli zindaba iStudio 7 uGodwin Mangudya uchawe ngabasekeli bebandla lezanu PF eHarare eMbare ngesikhathi besenza ukhetho lokudinga amalunga edalele Central Committee. Ukuthi izolo intatheli zindaba yenhlanganiso ye-Alpha Media uDan Mo Mundai ubikwa ihlaselwe ngamapholisa ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe lapho kade kulokutshengisela kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eMbare. Ukuthi esigabeni seMathepelelen South lapho kulokhetho lwama-by-elections amabili ngeviki ezayo e-insiza leMadobo kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umkhankaso wokhetho oluzayo.
Amalungiselelo lokhetho seqalisile siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo leZANU PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke eqenjini leZANU PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapolisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yehlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yamapolitical parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu leZANU PF likhululekile ukampena ukhankasa lapha elifuna khona la amanye amacembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentathela izindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli izindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazisa abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasozi yenza abantu baye phambili ngempilo zabo. Ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunye yezwa intatheli izindaba ziqhakathekile kakhulu ekuthini kuhlonishwa amalungelo abantu kube le democracy. Ngakho ke umuntu ongathandi democracy lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintatheli izindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla leZANU PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endlela ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizothi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ngendlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela. Sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe yizo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani ukuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukunqoba ukwenze ibandla leLesotho elabunjwa lumnyaka kuphe ithemba amabandla ezombusazwe yasachathulayo. Umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthayele ihlombe abantu bakwele Lesotho esithi amazwe athi Malawi, Zambia, Lesotho akwenzile ele Nigeria liyalandela bese kusiza ele Zimbabwe. Ibandla leRevolution for Prosperity elakwele Lesotho yilo elinqobe kukhetho olwenziwe ngempela sonto. Uthuso Khumalo usipha loludaba eseMaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla leRevolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo impululu lamahuda bethakazelela ukunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelele waleli bandla uNkosikazi Mthathi Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu kuAfrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini leLesotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala amavoti amaningi kangaka abavotele leli bandla likhokhelwa ngusomabhizimusi owaziwa kakhulu umnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho. Ilunga laleli bandla unkosazana Thato Dinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le RFP adala amathuba emsebenzini. Uthi bayabonga kakhulu ngabakwenzelwe ngumveli ngqangu ukuthi umkhokheli waleli bandla umnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela elele Sotho. Kodwa akakusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolu khetho. Yisiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party umnumzana Lepoto Tamaye uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe
the sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my BPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this the second option party that they can vote for.
Utendawene zineng, abasekeli bebandla lakhe, bebeqina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa isikhulumeli sekomishini ezokhetha umnumzana Tuoi Hansi uthi akusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulo lukhetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalwe iningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze kuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amachuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolukhetho, kodwa ke kucine sekuncintisa edlula amachumi amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano etshiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolu khetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithi leSouth Africa lona lizangena ngomnyaka olandelayo. Melestudio 7 eMaseru eLesotho ngothuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abalithumi ababhubhileyo kungozi yomlilo esigodini. Leli phephandaba lithi intatheli zindaba ezifike izolo ntambama zithole amapholisa edobha izidumbu zabafi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla sokwemba esigabeni seMashonaland West usibongile Mpindiwa ubotshiwe ngamapholisa aweZak esethweswa amacala ambalwa abalisa elokwaba imigodi ngokungekho emthethweni leminye yokungathembeki icorruption. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonane basakazi beStudio 7, ngiyalivingelela sengathi uNkulunkulu angaligcina liqhubeke lisethulela indaba ezimnandi. Ngibingelela ibandla engilithandayo, ibandla labantu yelo movement. Ngithi hayi lezwa kathesi ukuthi iCongress yezanuPF sisondela, nti liyakwazi ukuthi ngaleyo Congress bangafaka usuku lokuvota. So nxa bezafaka idate ize kantshe liyakwazi ukuthi yathi yona izayenza 2 days ngemva kokuannounswa idate. So thina sifuni inyoni eziphapha ezisapota zingarejistanga uvota. Sifuna abalandeli beqiniso triple C abaregiste uvote. So vele yikho esikhuthazana ngakho, yikho libona ama leaders ethu ehambe ebhodi ethwala abantu besiya register ukuvota. Asifuni umuntu osapota i-triple C engaregistanga ukuvota. So likhuthazane ngoba yeyi i-congress isifikile, so kungenza beqambe i-date yona leyo day. So izekile sivula 2 days, so liyabona selivalelwa phandle abaningi. So khuthalanani lihambe le-register ukuvota. Ngifuna ukuphendula ubhodi lothi yena i-CC lezani ungaze yabambana uthwangirayo wabambana lomgayo. Kungani ungatshela umqondisi ayibambana lomgayo lomnanga kwa ufuna uchamisa ibambana lomnanga kwa hili pili zwele Zimbabwe la lunga ngesikhathi uthwangira engu prime minister ukhuluma amanga ufuna ukuthi ufuna upresident wethu ukubatshela umqondisi ambe ebambana lomnanga kwa lokhu ukuthi wena ubususithi khona khona lena lifuna ama councilor lama MP njengoba naveli iningi lene li support umqondisi kade register ngovota libona ungathiwa ukusupporta ngomlomo yikho ukuvota kanti cha laba abantu beZimbabwe lithi libathembile libona ungani ukhetho ulufuna abantu abayi 2000 kumbe 1000 libonanzelela nxa kuthiwa iTripc uyine ukancilla sikhuluma nge 10 to 15000 abantu so nxa likhangele libona ungani MRP abathola ngathi labo abantu akula councilor ivinto MPL izomthola emathabeleni ndiyokukhuluma nje lokhu libangela abantu umsindo nje lidisturb ukhetho navela sethuki vele into ze MRP alike lihlukane leTripc like lithi nxa likhuluma ku studio 7 lichannel leTripc so ungani kuthiwa lilomhawu manje akulandeli izoyenza vele ku TripC ngiyabona
hello hello studio 7 ya indaba siyayizwa indaba elisele Zimbabwe emuva bangaqamba amanga abantu bezana uPF bethi ilizwe libiselwe emuva indaba zama sanctions ama sanctions la bathanda ngoba bayenza ngabomo bawona izinto ngabomo bekwazi ukuthi ama sanctions la akaphumi kulapho bona abaphila khona besenza corruption ilizwe lomnotho omningi lithengisa igold diamond iteziningi zinalezo bazithengisa ngokungekho emthethweni ngoba safakelwa ama sanctions kodwa bona bayakwazi ukuthi zithengiswa nje zigejwa ziyangaphi njalo sile 15 billion US dollar eyadliwayo kwakhulunywa ngayo eParliament phambi komphakathi abantu beyibukela iZBC TV uObed Impofu waphendula yena wathi yena makangabuzwa nge 15 billion leyo kulo muntu ongaphendula njalo ayekelwe kanti kwakufanele ukuthi ngawo wabotshwa lo muntu kodwa kwatholakala ukuthi leyo 15 billion yakhoninga so yena waphendula wathi makangabuzwa ikho lapho ubona khona ukuthi ngikhona imali vele bayazidlela ngapha beze bembuluzela abantu bethi ngikhona ilizwe libulawa ngama-sanctions bona besidla kodwa abantu eZimbabwe bayahlupheka baphila ngaphandle bayahlukunyezwa ilizwe elilomnotho omkhulu kangaka iZimbabwe irich kakhulu ukudlula amazwe amaningi ase-Europe but problem ama-leaders angikhona zani PF siyehlulekile kayihlale phansi dedele abanye bazame kubonakale
Studio 7 omuhle bakithi asibonge nje ngendaba engisiphawulela zona ake ngiphawule bakithi ngiyacela nakuthi nje ngifunde nje noma ngelinye ilanga into yobuhlungu ukuthi manje usenda ama-recorders abe uthe kodwa lokhu ungazali siyacela ngelinye ilanga fuka kande ukusidlale nathi ifoti sekuthala ngithi nje eyi bafowethu ngizobuhlungu kakhulu mina makusekhona induna sezenze ngathi manje ilizwe ngela futhi bacabanga ukuthi abantu ngababo abangafuni ukuthi abantu babe nentuduko ngoba zona nakho ziyathuthuka iZANU-PF iyabazama bona iyabaholisa iyabayuza ukusebenzisa abazali bethu kuba abazali bethu bengatholi lutho behlupheka bakithi into ezibuhlungu khona manje siyaxosha eSouth Africa abantu abaseSouth Africa noma bakamanye amazwe yibo abaphethe iZimbabwe iZimbabwe ayisolutho ngaphandle kwabantu laba abafohlayo besiyazama imisebenzi kwamanye amazwe kodwa kube khona induna ezithi zona abazali abafostwe bevotele iZANU-PF lelo lihlazo kakhulu lezo nduna lezo zizojeziswa uNkulunkulu sinesihluku esikhulu kakhulu nabo sebhuku bakhona labo abantu abagcwele la eGoli bahluphe kodwa babhizi bafuna ukusetshenziswa iZANU-PF babona isimo sinzima laphana kunalutho ukuthi kanjani lizwe lelala lizi kodwa ngeke phela bakithi uforced umuntu to vote iZANU-PF uyenzani yini esenzela yona ngoba siyahlupheka nakhona eGoli lana sihlalanga kanti siyahlupheka kodwa ngenxa yesimo sesibona ingathi ungcono ngapha ngoba ngale kunzima siyahlupheka into esingayibanga zibuhlungu kakhulu ngiyabonga mfowethu bengifisa ukuchaza oningi kodwa phela ngoba isikhathi asivumi ngiyabonga
amantshona amantshona wena baba othi abantu bevuma ukuthi badliwe andongwezanwe yikho sithi abantu bavume ungathi abantu balandele umuntu erigile egcekeni uzama ukusebenzisa your little psychology to say abantu bavume ungavuma umuntu e-Europe ebaleka nesigodo yena mele nike the next guy urelay akulanto enjalo yekela ukungumana ba sifundise ukuthi u-accept ukuthi eZimbabwe akula free and fair thing and even ubani akula muntu ongavuma ukuthi udliwe namatsotsa njengala azalala international uba ufundanga ubuthunyiwe lawa njengogawule labomashaba balaba labo zenzo mo akula free and fair election akula umuntu ongavuma ukuthi udliwe because sizama ukupleasa wena I maybe you're getting something from ZANU no we're not getting that ungatshela abantu into engalangqondo enjengale ukuthi wena ukuthi abantu bavuma ukuthi badliwe ulo muntu ongavuma ukuthi udliwe yona izanu yayivuma ukuthi udliwe iyadliwa izindawo yayivume yini qala ukhulume labangina bezanu laba la ukuthi bavuma ukuthi badliwe ungatsheli wena ukuthi sivume umuntu sikwazi ukuthi umuntu uyarobha ZANU has never won an election from 1980. He rigged kuphela, and we know that. Maybe when it was very last year, that's why you don't know what is ZANU. ZANU is rigged, and they know when I would be very rigged. For example, you cannot say, hey, umuntu okwanisa ukukhulumiskiwa njengamso uyangcedisa ukuvota. Yabungcedisa ni. How can you help abantu abale 90-something percent literacy rate uyangcedisa ukuvota? Lawe uyazitshengisela vele ukuthi usa uthunyiwe njengogawuti.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 okhulumayo nguLouis Guduza. Ngiyabonga kakhulu kini indlela Studio 7 elisenzela ngakhona. Kuyabongela. Now ngibuye futhi ngibonge ubaba uNdiweni, uChief Ndiweni, uKhayisa Mfoka Khayisa ngendlela okhulume ngakhona ngokunqunywa kwezwe. Ukhulume njengenduna kwabonisa ukuthi abantu balahlekile. Maye sithi yena kufanele kube le-referendum. I-referendum yokhayisa ekhaya abantu ukuthi bayifuna nayini kusuka ebantwini bese kusuka lapha kuqonde ngapi bese kuqonda ukuthi abantu base bevumile sikuse kwi government kamnangakwa igovernment kamnangakwa mayikudisala thina sesiphethe sikuphethe ngezandla sikuphuthumise ke kusadaki sadaki ibuze ku AU AU isikusa phezulu kwaziwe ngabantu hayi umhlathandlela uhlabe wayihlakaza ngiyambonga kakhulu ubaba uNdiweni hayi uyakhanya ukuthi induna evuthweyo iyazi into oyikhulumayo yonke into iqalisa from kusabhuku isiya phezulu ayiqalisi phezulu isiza phansi iqalisa phansi isiya phezulu siyambonga kakhulu labantu nje abakhuluma abamanye abakhulume kabi lingakhulumi kabi qalani lizwe induna ukuthi thini siyabonga thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela abalaleli lisithumeleke imilayezo yenu ibe mfitshane ingaba mide 3 minutes 5 minutes siyehluleka ukuthi sidlale ibe mnengi isiyezo abanye bayakhala ukuthi siyaphinda imilayezo hayi ayisiyo njongo yethu yokuthi siphinde imilayezo eminye singayidlali hayi chi kuyaba kuliphutha nje okuyaba kwenzakele siyazama ukubana sidlale yonke imilayezo yenu kodwa mningi kakhulu okokuthi sicina sesikhangela emfitshane emide siyehluleka ukuthi siyidlale kunombolo zethu +1 202 465 0318 siyabonga
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC yabo
isikhathi sesesidliwe ngumangoye isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ukungahlaliseki kwebandla leZANU PF ngokucabangelana ukuthi kulaba sebenzelana lebandla leCCC kubikwa sokufike kusibanga eside Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisayo ukuzwa indaba lilakho kuya ebulenjini ku www.voaindebele.com. Masidibane njalo kusasa sikhathi sinye.